wethu Nkomo amalunga ezanu PF ungahamba ngathi mina ngiyinanzele ukuthi imhlangano esiyabe siyenza iyabisaziwa ivikiwe emapolitian engayimhlangano leyinkomo ngesikhathi sena sesiphithiphi njengoba sesisize ezilandelayo uzathola ukuthi imhlangano engxenye kwezindawo yathi usithi imhlangano uzothola ukuthi hayi enye iphathi ethile engayizaphu layilo mhlangano endaweni yaleyo ibani ithithe hayi lapha amapolisa besesiba yiwayehlukanisayo imthetho imhlangano leyo iyabe isaziwa ngamapolisa iyabe ivikiwe emapolisini iningi lakhona ngingazi njalo kumbe kungabe kukhona eminye imhlangano eyenziwayo ingabikwanga emapoliseni hayi lokho-ke anginalwazi lakho kodwa kukhona ukuthi emhlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabe ivikiwe emapoliseni
baba bhebhe naso
baba ntikameli u-Ian Smith ye-UDI besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sabo egangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso kodwa-ke bona babengcono ngokubunandi bangikhona babekwazi ukushiya nabanye sonke sasiphila lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomoya mungu umthakathi angiphethile umuntu olomoya mungu umthakathi la madoda lawa sesebenza njengabathakathi sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuna ukusuka sebesidla imali yonke sebesenza lokho sithi yi-corruption ukuxhwala asisatholi lutho lina thina kanye nemvuto alisekho ilizwe selingumyanga wokugcina nothi e-afrika kuphela emhlabeni kuphela pho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactic kasimithi kiphi abawathathela umbhobho kambe akusibo ngusathani konoko usathani loko ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kasimithi asenza sikhathi umbhobho sebhangeni khathesi uze wasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa ngayo usmith kodwa engingakutsho kungabili ukuthi okungapheliwe kuyahlola engingakutsho yukuthi ogadafi babesithi bangama-iron man bangaphi osadamu useli babesithi bangama-iron man bangaphi lapho kuzabaphelela one way or the other kuzaphela kuphela
Baba Gawule uyazizwela lapha ukuthi izano ngusathane kulempondo kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohla amanyosi njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje
uBhebhe ngiyamuzwa sibili umzukulu wami ukuthi ngalokho okobuthakathi akwethesa izano phela kodwa-ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe baba Nkumbuyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona ama-chechi wonke nje mile abathakathi bayatholakala kiyo uyabona khona bemabandleni wonke ezombusazwe abathakathi bayatholakala kiyo lakubobhebhi kwabathakathi bakhona abathakathi abaloyo emini tililanga libani bebatholakala ngoba kathesi ungakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo i-corruption yenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kulokuganga ngamagovu amasela silatholakala baba yo lakuzanu PF akhona amasela lakubosisi akhona amasela atholakala so nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke
kudwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe
uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyozakhuluma into enjalo nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamini into eziningi zenzakala ku-administration ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela i-implementation ye-administration ungakhangela ama-councils wonke across the country akula noma eyodwa ikhansili ele-chief executive nto yithi u-town clerk ongowe-CCC bonke ngabezanu i-majority of ama-directors ngabantu bezanu so during implementation aba-implementayo ngobani ngama-staff abangabantu bezanu malumani ngiyakwazi ukuhlakaniphile mani ungazi wakhuluma njengomuntu wesithutha
babo Gawule ngamafithana kuyiphethe
ngicela ukumnikeza isibonelo sekhansili ebolileyo yabo elama-councillors awobolileyo no-town clerk wabo owe-CCC obolileyo i-victoria falls amasela asebulale abulala ngiyamangala ukuthi bayekelelwane bona abanye abantu u-town clerk babethi bama-athatha bayamlokuza ama-councillors akhona yale kakhulu laye yale kakhulu bezamemvikele beyale nxa ukuthi bantshontsha bonke sebebhubhisile labana abantu ubusela obunjala buyatshengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani ngamasela sibe amasela ayisabekayo
ngamafitshane baba uBhebhe akuyiphele
Hayi angake ngisho nemphendulo imali yami uyakhanya ukuthi bona lapha sesachile kwamba komunye so angisaboni ukuthi engingakuphe engingakutho nje kuye yikuthi hayi konke singakukhuluma uzano into eseyiyenza lapha sihlubuluza abantu abamela abantu isihlubuluza i-PCC njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi ekayina-structure ekasithi lokhu okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abaku-senior leadership kuma-structure pho kathesi asikho lekho-structure kabakwazi azathenga bani.